Izifuyo ngapha ngenhla yemaNdebeleni emathebelele north zisesimeni esibucayi kakhulu akulamanzi emadamu akusela amanzi azisela lapho ezinganatha khona kungakho ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu sezicuba ezinengi abalimi abanengi sebehanjelwe izinkomo ezinengi kakhulu kungakho kuthiya abantu becwile ebunzimeni obukhulu becwile ebuyangeni obumangalisayo ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo amanzi awasekho indawo eziningi azila zibholane akula lapha abanganathisa khona inkomo zabo ngakho ke kulobu nzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukhona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye esasele uyafumana ukuthi intengo yenkomo ikakhulu ukudla kwenkomo ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngemakhaya ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengakobulawayo ofica ufumana ukuthi kobulawayo isaka le-50 kg lingaba ngamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu amadola kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi kubolupane kubotsholotsho lakwezinye indawo sebefaka sebegaqa phezulu le mali zabo zokuthwala okugcina selifika sibili kumachumi amathathu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Isiyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapho?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala lwabhalwa kumaphephandaba kwaxoxwa ngalo lwaba yindaba sibile segudwini abantu lwabathabisa kodwa kuyikho ukuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela kuhulumende ngemali ephansi yona leyo yayithenjisiwe awulukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo akula kuncediswa okuvela kuhulumende kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.